lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esolwa kakhulu ngabe inhlanganiso ezwela amalungelo oluntu zaseZimbabwe lezwa kwamanye amazwe kakhulu ngasemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Africa. Isikhulumise UDC umnumzana Moeti Mohasa uthi inhlanganiso yomanyane wamazwe asemhlubulweni ongezansi kwezwekazi le-Africa owesatec sokumele ungenele ngesiphangiphangi edabeni lweZimbabwe. Kodwa abanye abeZimbabwe bathi abasela themba lokuthi inhlanganiso ezifana labo SADC zingacwazulula iingxaki zeZimbabwe. Umnumzana Dawarai Mavoko unobhala jikelele wogatsha lwebandla le-MDC Alliance kule Botswana uthi akukuningi abangakuthola kunhlanganiso ye-SADC.
On the position of SADC, you know, ngeSADC kuyakhathaza kodwa akungimangalisi ngoba into yabo yakudala. Ngijwela ngesikhathi sikaMgabe babengakutshayi indiva. Just passing on a blind eye.
Uthi okwenziwa ngamabandla aphikisa afana le-UDC kanye le-Economic Freedom Fighters, EFF, bayenza okubukekayo ngokuzama ukufaka umfutha kubohulumende be-SADC, ikakhulu umongameli Cyril Ramaphosa, umgcinihlalo womanyano owe-African Union, okwamanje ukuthi bethathe amanyathela. Umnumzana Colin Mlalazi ohlala eHabroni uthi laye kaboni inkokheli ye-SADC ingathatha inyathela elicacayo ngesimo seZimbabwe.
I think this is the time ukuthi i-SADC isitshengisele ukuthi lana it's not toothless. Bezame something. Especially now, ngoba kathesi sibili iZimbabwe now is directionless. Now there is no leader. So kufuze ukuthi lana i-SADC isukume. Even the international community, they should stand up. I-UN should stand up.
Kusenjalo ugatsha lwe-MDC Alliance eBotswana luthi luzaqhubeka ngohlelo lokutshengisela phezu kwesimo eZimbabwe. AbeZimbabwe leBotswana bayehlulekile ukutshengisela kanye lezinye izizalwane ezikwamanye amazwe ngenxa yohlelo lokuzama kwenqabela umemetheka komkhuhlane we-COVID-19 kule lockdown olusanda kufakwa eHabroni. Umnumzana Mavoko uthi bazaqhubekela phambili ngokuxoxa ukutshengisela.
It's unfortunate that when we wanted to take our demo to the Zimbabwean embassy in Habaroni,
ukulusizi ukuthi sangena ku-lockdown ngesikhathi sifuna ukutshengisela. Ngicabanga ukuthi ngadlula i-lockdown sizayithula izikhalazo zethu ku-embassy.
As soon as we finish these 14 days, we will take our grievances to the embassy.
Inhlanganiso ye-SADC yona izabamba umhlangano wayo wohlangothi lwe-SADC Organtrekker kusasa, kodwa udaba lweZimbabwe alukho uhlelo lwendaba ezakhulunywa. Ngenxa yesimo se-COVID-19 umhlangano lo uzabanjwa ngemtshina yebulenjini kungela kuhlangana kwenkokheli mathupha ku-virtual conference. NginguMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngiSabron kwele Botswana.